Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeVEC ukuthi bazayenelisa urejista inani labantu bona labo bangakahloli imitshina bangakahlali ukuthi kwenza lutho. Ngibona ingani nje bayaphuthula ngamanga lesihlahla hloko lawo asoze bayenelisa ukurejista labo bantu.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Inhlupho esibhekana nazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumakethi lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa yikuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelothelo eminingi.
Abesifazane abakumabhizimusi wokuthunga bethengisa imisebenzi yezandla abaselubhane bakhala ngemithetho eba imigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors selingene kuma-finals omncintiswano weCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye njalo ithi sithole imali engena kuzigidi eziyisikhombisa ezasetshenziswa kumalungiselelo alolukhetho. Ekhuluma namhla emhlanganweni abawenze labameli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo eHarare, umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthe lanxa bengakaphumi lelanga lapho abazaqala khona ukubhalisa abantu sebekhangelele ukuthenga imitshina yama-biometric voter registration ukuze baqalise uhlelo lolu. Wengeze wathi bazaqhuba umkhankaso wokulimukisa uZulu ngendlela ukhetho oluzaqhutshwa ngayo phakathi kwenyanga ezimbili lamalanga alitshumi. UMakara uthe njalo bakhangelele ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa abalelungelo lokuvota. Sixhume ilunga lebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu yena othi uhlelo lolu soluphuzile.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeVEC ukuthi bazayenelisa urejista inani labantu bona labo bangakahloli imitshina bangakaqalisa ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayaphuthula ngamanga lesihlahla hloko lawo asoze bayenelisa ukurejista labo bantu. Njalo kungaba kabili ukuthi-ke abalacapacity behluleka ukuthi bayenze lowo msebenzi kumbe bavele basebenza nenhlanganiso ezane p f efuna ukufrustrate abantu bengarejista bekhangele ukuthi-ke bazamdliwa ke ukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 ngoba amabandla wonke aphikisayo ekhangelele ukuthi ahlangane kumbe abe ngubumbano-ke bakhale nje ngezanu p f kuyinto eyodwa. So ngibona ingazathi basebenzelana lezanu p f kuzathi ngamalanga okucina sizananzelela bazabe sebegijima-ke sokuhanjisa amabizo-ke kuzekhe izanu p f kurejista lapho izanu yabekwazi ukuthi iyanqoba khona emadolobheni uzabona ukuthi sizaba lohlupho olukhulu ukuthi abantu benelise kurejista. Ngombono wethu ebandla i-PDP sikhangelele ukuthi khona kuzaba lesheyo senkulu kakhulu ekurejisteni kwabantu lokhetho oluzayo ngoba abantu bazabe bekhala ukuthi-ke abanelisanga ukuthi barejiste-ke ngemlando wezekhi lezanupf so kunzima-ke hhayi asoze benelise abakuthoyo nje ikuqoqa ingqoqo kathemba lo-amukela
kodwa inyanga ezimbili lengxenye awuboni kungaba yisikhathi eseneleyo sokuthi umuntu wonke abe lethuba lokubhalisa
ngitho asenelanga kakhulu kona ngokuya bekumele-ke ukulobisa abantu kuthathe umnyaka wonke ngoba sikhakelele ukuthi kusetshenziswa phela leyo mtshina ele nedwekhi elalokhu lalokhu ngokuya ngokuya sabe sitshela ukuthi hhayi kula nedwekhi abantu lababuyele bazobuya-ke ngelangeni elilandelayo kujayelekile khonokho kwenzakala nxa kusetshenziswa imtshina leyo esebenza-ke ngenedwekhi awukaze kwenzakala ukuthi-ke kusetshenze ilanga liphuma lezelo ezitshona-ke wazange kuzohlupho-ke lo nedwekhi bonani yikho esizasikhayisana lakho esizahlangana lakho engibona-ke ukuthi hhayi kasozokuhambe kasoze benelise ukuthi barejiste abantu
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-PDP sixoxe laye ekobulawayo
abesifazane belupane abakubhizimusi yokuthunga bethengisa imisebenzi yabo bakhala ngemithetho yelizweni eba yimigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo besithi bona kuyadula ukuyathengisa impahla kwamanye amazwe uNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo eselupane
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonye ukuyathengisa kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungacaci kwemithetho yokuthenga lokuthengisela kwamanye amazwe emhlabeni kubuyisela amabhizimusi abo emuva. Lokhu kuphume ekwethekeleleni kwabenhlanganiso ephathisa amaqembu lamakilabhu aqhuba imisebenzi yezandla eye-IMC Worldwide labe-Applied Arts Subsector in Zimbabwe endaweni abaphathisa ngoncedo lwemali lolwazi lokuhlomisa ukuqhelisa imisebenzi yabo. Umqondisi weLupane Women's Center, uNkosikazi Hildegard Mufukare, uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje impahla zithi sezifika emkambo phandle kwelizwe sezidula ngenxa yemithelo.
Inhlupho esibhekana lazo yikuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumakethi lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa yikuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kulemithelo-thelo eminingi emele siyibhadale. Okwenza ukuthi ekugcineni i-item igcine sikhwele umthengo. Ibusiness lamabhasketi lihle okusibambayo yikho khonokho okwemthetho.
Usomabhizimusi uNkosikazi Khayelitsha Sibanda uthi andubane uyethumela impahla phandle kumele uqale uyecela imvumo ebhanga lesizwe.
Nxa uzathumeza impahla phandle kumele uqale ucele ebhenki ukuthi ngicela ukuthumeza impahla ezithize and uhlupho olukhona lapho yikuthi iclient ngalimile abantu bemazweni bajayele ukuthi umuntu angathi ngifuna lokhu so ahlazi ukuthi sokuphekiwe sokusepost sokusendleleni. And okunye kuyabhadalelwa ukuthi kuyabhadalwa vele abakuzwisisi ngoba amanye amazwe awalayo imithetho enjalo
ethi lo mthetho we-forestry produce ubadalela inhlupho
imithetho ekhona ngizafaka umzekeliso njengowe-forestry produce umthetho lo othi wena impahla zonke eziphumayo ziyabhadalelwa ezilonge eziphuma emgangeni zikhathaza ngokuthi intengo yakhona i-$100 ukuthi ukhiphe impahla ziphumele phandle xa kuyi-$100 asithi client ithenga impahla ze-1000 kusho ukuthi kudala impahla zakhe sezikhwelile ngalowo mthetho angahlala futhi ngemva kwansuku ezimfitshane athi hayi ngikhohlwe lokhu sokumele ukuthi aphinde abhadale i-$100 liyana and then kunye unxa u-apply ebhenki uyakubhadalela ukuthi uphiwe ifomu elivele ebhenki enkulu okuthiwa i-reserve bank.
Osakhulayo okubhizimusi lokubaza amathambo uMatthew Ndlovu osebenza kakhulu amabhonzo lempondo zenkomo lembuzi ukubaza impahla ukhale ngobunzima bokwenelisa ukuyathengisela kwamanye amazwe.
Exporter kakhulu i-government ingasenzela kube lula like ama kulama amazwe okunzima ukuthi sifike kiyo like yama countries anjengabo Dubai yabona kunzima ukuthi sifinyelele kuyo lapho khona ngalifatha amazwe anjengana lawana nxa sihambisa izinto zethu lezi amakhiwa into zethu ama tourists azithanda ke ukuthi ngabe kulula ukuthi sisuke lapha sifike amazwe anjengalawana kube lula kithi i-government esincedisa siyakwazi ukwenza i-quality i-staff esi-quality quality quality ngaze sesingahambe endaweni ezinjani leziya but nxa silapha lokhali imali yakhona incane
elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi imithelo yeZimbabwe idala ukuba impahla zabo zidule uma kuqathaniswa lamanye amazwe ase-Afrika. Abantu abaningi eZimbabwe abalamisebenzi ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa bakhala ngokuthi bayehluleka ukuthengisa impahla zabo kwamanye amazwe ngoba uhulumende sewaphuma lemithetho eminingi nengi eyenza bahlawule imali eningi okugcina kusenza impahla ezilungiswa eZimbabwe zidule. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingunompumelelo moyo.
Amapolisa abikwa enelise ukuthola izigidi ezilithumi lani zamadola i-$14 million ngokuhlawulisa abachayeli bezimota abayabe bephule umthetho emgwaqweni lakuma roadblocks phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Phezu kwaleyo mali kulezinye njalo izigidi ezedlula ezilithumi zamarand $11 million etholwe ngamapolisa. Lokho kuphume embikweni othunyelwe kugatsha lwendaba zasekhaya lezinye ingatsha zesipoliseni ngomqondisi wohlangothi olubona ngokuhamba kwezimota emigwaqweni u-Officer Commanding National Traffic.
Alamuhla uhlelo live babesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngenhlupho ezidibana labo mama abaphila lesimo sejwabu elilombala ongaphelelanga kumbe i-albinism.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Embikweni wakhe wakuqala awethule eseEurope uMongameli Donald Trump wele Melika uxwayise ngokuhlaselwa kokuzinza kwamazwe asathuthukayo esithi isifiso kasitsekho ebantwini esokulondoloza lokho kuzinza emazweni la. Ujo Lamazwe ekhuluma emhlanganweni wamazwe athuthukileyo owenzelwa eWarsaw kwele Poland. Ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana i-Memorandum of Understanding phakathi kwebandla le-MDCT le-Transform Zimbabwe sekuvuselele njalo inkulumo phezu kodaba lokumanyana kwamabandla aphikisayo. Ibandla le-MDCT selilobelane njalo esinye isivumelwano lebandla elikhokhelwa ele-Transform Zimbabwe. Ibandla le-MDCT lalobelana njalo esinye isivumelwano lele-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lele-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa lokhu kungela kusebenzelana ngoba amabandla la awavumelani ukuthi ozakhokhela umanyano ngubani. sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele endawonye lo nobhala jikelele webandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Nginethemba uyakwazi kambe ukuthi vele lapho okukhulumisana khona ngendaba zeleke zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo yukuthi kuzaphutha kuphela. So kuseduze ukuthi kuphutshe ukubala kulungi.
Wena-ke
ngiyakwazi ukuthi futhi nabantu.
Hayi, ungaqhubekela phambili.
Ngiyakwazi ukuthi nabantu babe bebona ngathi sokuphuzile. Liyaphuzwanga kodwa kungukuthi la likhulumisana kumele likhulumisana lithi selikhuluma nabantu selilento ebambekayo elivulekeleyo lingazake liphongukuphangisha ungabona into ekhangisa ukwenzakala iyabizela ingasezifike ndawo so kumele libe nesiqiniseko sokuthi la selikhuluma ulude lutho into ebambekayo into futhi engasezidilizwe noma mbani.
Ye, nanto udaba mnumzana Ndebele. Uthini wena ngodaba lolu lwama memorandum la?
I think from a way back in 2008, abantu bezimbabwe babevele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine ngoba ungakhangela ama-result ka-2008 eka-2013 i-opposition ngayawina emat north nemat south ngakuthiwa babebambene so nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokho but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition ezimbabwe ukuthi one wonke umuntu ufuna isikhundla so nxa sekusuke ezikhundleni lapho yikho lapho abazaxhamana khona okwesibili ukuthi abantu bale ukuzikhukhumeza engathi khona ngama-ego okuthi mina vele nxa ngingayifune ngenza lokho nxa ngingayifune ngiyikhokhela i-coalition then awuse zibe khona so izinto ezimbili engibona ngani zibulele izimbabwe kakhulu nxa sikhayele i-coalition because it's all about egos it's all about izikhundla ukuthi ngubani ozathatha apha ama-city ngubani ozathatha siphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele laphathi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokho?
Ngivumelana layo kodwa kwakhathesi kanti kangiboni ukuthi kulo muntu ozakwenza khona lokhu ngoba kukhanya vele siyadingana nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana bezimbabwe kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi kakusozikhundla isabhawuti abantu abantwana bezimbabwe yebo silaba abantu abanye abavele benama-egos abo layikhundlekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi ngezikhundla bengalani labantwana bezimbabwe but into ekhona yukuthi wonke umuntu khathe sekuwu-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa ku-election akulanto angayizuzi izami iyabibuyela futhi kupower so ngethemba konke khonokho inkulumo ezikhulumisanayo abantu baza kubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane khonokho okukhulunywa ngendebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-p f endaweni eziningi ikakhulu elihlwini langapha emandebeleni so kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesi indaba yezikhundla vele kayisebenzi njalo nxa lisebenzisana kanti nxa lifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla kumele liqale livumelane iconcept yokusebenza ndawonye bese ligcina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele, wena ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotha isikhathi yiko kwenza ukuthi amabandla aphikisayo engaphumeleli ukubona njani?
Unkosana awuzisukela izolo ngethemba ukuthi yena nxa ngikhanyele i-situation esikiyo ifana le-situation ka-2008 ukuthi even ingane ingabusa engawina abasoze benelise ukubusa ngenxa yokuthi into vele azimakutho so onkosana ngabantu abakhangelela ukuthi okay in case kube ne-GNU lami ngibe yi-player okunye futhi unkosana ukhangelela i-2023 he still has age on his side so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyenze umfula ukuthi utshona kunganani bese siyaphambili ngoba in any country is, I mean asikwe France lapha asikwe America so it becomes difficult ukuthi wena ungabuya 13 months before the election uthi ya run presidential election ungela party ungela ma structures ungela ma MPs let's assume a winner how is he going to run the country and the MPs? So it's a message that great one, which I can't.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ibe khuluma endawonye lo nobhala jikelele webandla le MTC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umthetho owethulwa ngumongameli Donald Trump wokuvalela abanye abantu abavela emazweni ayisithupha ukuba bangene kwele Melika usuqalisile ukusebenza. Umthetho lo uqalise ukusebenza mhla ka-29 ngoNhlangula, idala le-United States Supreme Court lisanda kwethula isinqumo sokuthi umthetho lo owavalwa yimthethondaba ephansi kumele usebenze kwabanye abantu. Izizalwane zamazwe ongavunyelwa ukuthi bangene kwele Melika okwenyanga ezintathu zikhoqela abavela kwele Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria le-Yemen. Umthetho lo unqabela njalo ukuthi iziphepheli zingangeni kwele Melika okwenyanga ezine. Imthethondaba ehlukeneyo yathatha izinqumo zokuthi umthetho lo akumelanga usetshenziswe kwele Melika. Yathi kukhanya engani uhulumende kamongameli Donald Trump ulenkedaba ejabi. Okwamanje umthetho osebenzayo ngopholisiweyo. Okwethulwe ngumthethondaba weSupreme Court kukhanya engani akubambi abantu abaningi ngoba uhulumende akumelanga ukuthi ahluphane labantu abalezihlobo zabo eMelika. Umthethondaba lo wakubeka usobala ukuba umuntu ofuna ukuya kwele Melika kumele aveze mgceke isihlobo sakhe esihlala eMelika. Izihlobo kumele kube ngabazali, umfazi kumbe indoda yomuntu, abantwana abangabafana kumbe amankazana, umalukazana kumbe umkhonyana, lo muntu ozalwa laye. Nxa kuyinhlanganiso ezimele yodwa kumele kubekwe sobala ubudlelwano bayo lalapho okusetshenzelwana layo, kube lengwalo ezibeka konke lokhu mgceke. Lokhu kugoqela isifundi esithole indawo ekolitshini lemfundo ephezulu njalo nesisebenzi esithole umsebenzi kunkampani ezimele yodwa. UTrump uthi uyajabula ngokwethulwe ngumthethondaba weSupreme Court ngoba uzama ukuvikela abantu beMelika kumalucatshala abanye abantu abenza izinto ezimbi emhlabeni wonke jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Enkundleni yokukhulumisana kubomakhalekhukhwini e-WhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwesivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Oqala umlaleli igama lakhe kungubheki Sipho, uthi abavumelane ngento eyodwa. Ukuhambana bonke balisana lebandla elilodwa, for the sake of the people of Zimbabwe. U-Ifrim Mahutshwa uthi, ngancedisa kakhulu ngoba bazokhuluma ngezwi linye. Bephikisana nezanu evele engelabalandeli abaningi. One vote, one man, one party. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngusibusiso, yena othi khona kungaba into enhle. Inkinga izokuba yikuthi ibandla lezanu PF engikubonayo lizodliwa bese lisala ukuphuma embusazwe. Futhi angibona amabandla aphikisayo esiba namandla okungena ngenkani uma elezanu lingala ukuphuma. Ukhumbulani ngiyabuya uthi ngeke likhutshwe. Yiyo ke imbono esithunyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hove. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzamele iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama Warriors lifunde ukuvikela isango lalo ukuze linqobe eleZambia kufinal eyomncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lifinyelele kufinali yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho nge-4-3 ngolwesithathu yobusuku. Obukelele umdlalo kumabonakude uNation Ncube utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokunqoba elikwenzileyo, kodwa uthi ukuvumela iqembu leLesotho ukuba lihlohle kathathu yisibonakaliswe sokuba iqembu leZimbabwe kukhona okumele likulungisise ikakhulu emuva.
Umdlalo ku-right phambili kodwa ngamuva ngibona ngani bamele belungise especially idlala leqembu njengeZambia elilakho ukudlala njengathi.
Umgadli odlalela iqembu leGolden Arrows kweleSouth Africa uNox Mthizwa ulitshayele kathathu emambuleni izolo yobusuku, kwathi elinye igoli leZimbabwe livele kutalent Chawapiwa yena odlalela iqembu leFC Platinum laba ekhaya. Intatheli zindaba yemidlalo uNthando Moyo laye uthi umdlalo wefinal awusoze ube lula, njalo iqembu leZimbabwe kuzamele livale ngebhethu ukuze lingahlushwa liqembu leZambia.
IZimbabwe leZambia singakhangela ngamuva lapha bezivele izindala zombili, yikho kumele lathi njengeZimbabwe siqine njengoba besitsho abantu emuva laphana sivale sithi ngci ngoba sinyekela kungavuza.
Iqembu leZimbabwe leZambia lona elifinyelele kufinal ngemva kokubhuqa eTanzania nge-4-2 azadibana ngesonto enkundleni Royal Bafokeng Stadium, ikanti kusasa ngolwesihlanu iqembu leSouth Africa lizadibana leleNamibia kufinal yeplate, ukuthi iqembu leLesotho lizadlala leTanzania kumdlalo wokudinga iqembu elizaphusha lisendaweni yesithathu ngemva kweZimbabwe leZambia. Lonyaka umncintiswano weCOSAFA ufikise iminyaka engamashumi amabili selokhu wacandwayo, njalo zombili iZimbabwe leZambia sezaphakamisa isicoco kane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7, umsakazo kaZulu olethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Bueno, doctor,
bathi kunomoya ingoma kamehlo umehlo kaZulu egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha idlalate le jazz elilesihloko esithi Inja kamalume ukuziphetha izosuku sikangele ebezihamba phambili.
I-commission ebona ukugcutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Vaka inkwedu azibe hope olivalelisayo ngontungamili nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.